go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ndingalithola njani zulomuhle emakhaya khona ngabo siyalambulela umsakazo ku Studio 7 lamhlanje ngesonto mhla ka 21 February 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kubikwa ukuthi abapheka isinkwa bafuna ukuthi zithengwe ngamadola amane kusiya amadola amahlanu.
Nxa intengo yangkhona ke isiza kukhuphuka isiyafika lapha abatsho khona. Esikunanzelelayo ukuthi uZulu ke uzathwala gadalala ukuthi akwanise ukuzinceda ekudleni.
So uhlupha kweleZimbabwe ukuthwala imali yokuthenga impahla kumbe ukudla.
Akhathesi isimo sezima awusozi bekwazi ukuthi khona kuyavuka kuminjani kusasa. Ukuthi uzathenga into ozayithenga kusasa izavuka imalini.
Bayakhala abesifazana ngokwenziwa ngamadoda abo kweleBrithani.
Ngamavila abasebenzi okwabo ukudla kuphela lokuhlala lokuthanda abafazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Abapheka isinkwa kubikwa ukuthi bafuna ukuthi kukhuphulwe intengo yaso iyefika amadola amane kumbe amahlanu. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi amakampani apheka isinkwa esibiza idola lejumi $1.10 okwamanje bathi intengo yaso yenza ukuthi balahlekelwe imali nxa besithengisa. Bathi kufunakala izigidi ezine zamadola $4 million ngenyanga yokuthi bathenge okokuphekisa isinkwa nyanga zonke, kodwa okwamanje ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe libapha ingcosana yemali le. Sehlulekile ukukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Abamele izisebenzi abanjengomnumzana Japhet Moyo owenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi abantu kabasoze benelise ukuthenga isinkwa kungakhuphulwa intengo yaso.
Nxa intengo yangkhona ke isiza kukhuphuka isiyafika lapha abatsho khona. Esikunanzelelayo ukuthi uZulu ke uzathwala gadalala ukuthi akwanise ukuzinceda ekudleni. Kuyabanzima. Asila kuqiniso ke ukuthi yikho yini ukuthi siyaswelakala ngokuthi bafuna ukukhweza intengo. Asikabi kwazi, kodwa iqiniso ukuthi ema-supermarkets, ema-shops, hayi isinkwa sesiwuludo asibonakali sibili. Lami lapho engithenga khona ujahu uyangitshela ukuthi usethola ekota of what he was receiving esikhathi ezidelivery ngesikhathi esidlulileyo. I-news lezi azijabulisi, imibuzo esiwuzwayo awujabulisi.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Clement Moyo uthi akumangalisi okukhulunywa ngabathengisa isinkwa ngoba kasitholakali okwamanje ezitolo.
Into le yaphambaniseka ekuanawuseni i-monetary policy. Monetary policy previously idola laliyephala le-bond paper. I-bond paper yayiphiwe kuyi-fed power. So bathe sebefika laphana basebesithi bona idola alise at par le-bond note. That was enough to create panic le-inflation. So bona ngabe kuthiwa baqala bakhuphe baba ready ukuthi bakhuphe i-bond note bese be-announce-ke izinto zabo lezi. Bazithulele nje bakhuphe nje i-bond note kuphela nxa sebe-ready. Bengakabi ready kwakumele bathule zwi ngalo i-bond note. So khonoko sokulimazile ama-market forces asecontrola ku-parallel market vela akusayenzi. Abantu sebekhuphile izinto ezitolo bathenga basema-warehouse babebelayisha ngamaroni. Ngengabengakuthi babesisa ngayo.
Umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF uthi uhulumende kuyazama ukulungisa umnotho welizwe loba nje kulabanye abantu abadonsela amuva.
Kukhanya kunezandla ezinye ezifuna ukuphambanisa inhlelo zokusebenza ikakhulu engathi yi-supported esekubhekene, ngoba konke khona okokwezinto esenzakala abantu bazibabhenzi sivumelana siphathisana kuloku ganga okuvelela kwebantwini bonke. Abanye laba abanye bakhona kuZANU-PF bakhona abagangayo abafihla izimali kukhona wemali kufihla izimali kukhona abantwini bonke abagangileyo kumele ukukhulumende yehle kakhulu ukukhamela kholoko sathi inyathele libanzi bajezise laba bantu abaphambanisa inhlelo zemali uyimali zingahambi kuhle phakathi kwelizwe ngokunjalo angeke ngize ngibale into kwehluleka mina ngathi ukuqala okunye umsebenzi omkhulu kakhulu kodwa akusenze kuswelakale ukuthi ekuqaleni lapha kube nobuhlungu ubuhlungu buza kwakhona ngizakulinganisa ngihlala ngikulinganisa njengokuthi umfazi nxa ebeletha kuba nobuhlungu obumangalisayo kodwa-ke nxa esebelethile uyabe sedlala nje lokuyingane zokumnandi zokunjalo ngibona isikhathi esizayo siyabe sesikhuluma ngakho sokwedlule ubuhlungu lobo esiphakathi kwabo afana nokuthi abantu babambane kuyusenisindawonye abantu baqinise besibili baqinisele kuyedlula lokhu nxa ngikukhangela
kubikwa ukuthi abathenga iflawa yokupheka isinkwa labasiphekayo bayakhulumisana ngokukhuphulwa kwentengo yesinkwa kuqhubekela phambili ukuswelakala kwemali ezimbabwe lokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo ngesikhathi esifanayo iyasilela impahla enengi okunjengamafutha okupheka ithukela amanamnede kanye lesinkwa ubathabile masuku usethulela lolu daba
Ukuswelakala kwempahla ezitolo kuqhubekela phambili njalo labantu sebethenga buthumuthumu besenzela ukuyagcina abakutholayo emakhaya kumbe ukuthi baphinde bathengise emkambo wensitha Umnumzana Ngqobizitha Ndlovu, umphathi ntambo wezamafekitali, usanda kutshela intatheli izindaba kungxoxo mpikiswano ethulwe kumsakazo weVoice of America leZimpapers TV Network ukuthi uhulumende uyazama ukulungisa isimo esibi somnotho ikakhulu ukudinga imali yokuvuselela amafekitali aza kwenza kube lempahla eningi ezathengiswa kwamanye amazwe. Ndlovu uthi abantu kumele babekwazi ukuthi ukuzamazama kwemikambo yemali yikho okwenza ukuthi kube lokusilela kwempahla njalo eyinye ikhuphuke intengo okungapheliyo. Uthi imali lohlobo lwama-bond notes ledola lemelika kuyalingana.
Our position has remained the same. There is one-to-one convertibility of the bond, US dollar if I may use that term, RTGS. And government is making all the necessary measures to make sure that this happens. I'm sure we had a few days ago when our finance minister was in Bali. He did also highlight that to the nation.
Kungasenani uhulumende wenza kahle ngokwethula imithetho yokuthuthukisa ilizwe. Engingakutsho njalo ukuthi isisindo semali yohlobo lwe-bond le-dollar le-Melika siyalingana. Lokhu kugoqela le RTGS.
Kodwa-ke akunjalo emigwaqweni lapho okuthengiswa khona idola leMelika ngama-bond notes akhuphukileyo. Lokhu kwenza imali igugudeke isisindo isisesikhwameni somuntu. Umnumzana Lungelo Ndebele okhulume lomsakazo weStudio 7 yesikhathi edinga amafutha okupheka uthi sokuhlupha ukuthwala imali kweleZimbabwe.
Ya akathese simo sizima awusozi bekwazi ukuthi khona kuyavuka kuminjani kusasa ukuthi uzathenga into ozayithenga kusasa zavuka imalini awusozi bekwazi and yasila confidence ngempilo yakusasa izinto zonke ziyakhwela ifueli ayitholakali asikwazi ukuthi senze njani and esikufisayo ukuthi nga igovernment iyakwanisa ukuthi ibuye isitshele ukuthi khona uhlupho lolo esibhekane lalo kathesi lukhona isikhathi esinganani esibona ngani kuliphutha ukuthi khona igovernment vele ayisazisi ukuthi khona simo sinjani sizwa bezikhulumela nje nxa besema emihlanganweni yabo bezifeni bezikhulumela nje ukuthi hayi isimo siza improve kodwa abakazi basenzele esikufisa ukuthi nesingathi state of the nation address
unkosikazi noThabo Nyathi esinye isakhamuzi sakobulawayo uthi okunye okunjengezilimo kulokhe kusatholakala ngentengo efanayo ngoba abakuthengisayo besaba ukuthi kungabola kungakhuphuka intengo
yembida amatamatisi kumbe ikhabheji hayi lokhe ingaqansanga
usomabhizimisi wakobulawayo unkosazana Ruth Moyo uthi bahlala bekhuphula intengo yempahla ngenxa yokuthi yikho kanye okwenzakala lapho abathenga khona impahla etshiyeneyo
Ya impahla azisela ntengo eyodwa ngokuthi okwenza njalo sihamba kuma wholesale sithole amanye ama price uza tank price nge price enye namuhla uyathi subuyela ufice kungasela so forced ukuthi khona uhambe edinga kwamanye kwezinye indawo uyafica into engiyangkhona ikhuphukile so la unxa sithenga into engikhuphukile so kumele la ukhwe so uyafica ukuthi khona every stock yabile price e different ngoba ama prices esuza ngawo a different.
Intsha yona ithi abakhokheli kungenzeka ukuthi bengabe bengasela macebo kodwa kuhle ukuthi abantu bebambane kungakhathalekile ibandla abavela kilo. Lokhu kukhulunywe ngelinye ilunga labatsha elikuhlangothi lwezanu PF Youth League umkhokheli Dube.
Isituation le khona lapha eZimbabwe inzima for sonke ukukhwela ngazo ezidolo akulandi ukuthi ngwezano akulandi ukuthi nge-MTC mina ngwezano I'm a supporter of ZANU-PF yi-youth yeZANU but into ezenzakala ngakhona zitshayisa ngekhanda our president uthule president wethu akakhulumi angikwazi ukumbula enye iplan kumbe ulunya afuna ukusenzela khona kodwa siyafisa ukuthi ngabe uyathatha inyathelo njengomkhokheleli wethu akhulume something cause situation le inzima for wonke umuntu thina bezanu sisafa kakhulu sebesichallenge ngakho amanye khathesi ngabe lama prize nezitolo but ama prize ngathi sonke and izinto zikhwela day in day out imchova kungachaya u7 yabuzi $2 then ama pay asikhwezela.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Sivumo Dlodlo uthi uhulumende kasela macebo okulungisa ezomnotho ugcizelele esithi kumele umthetho ufane kubo bonke abamabhizimisi ikakhulu ekuthengiseni imali yakwamanye amazwe.
Uhulumende akumelanga ewandlulele amankampani ngokuthi ungubani umnikazi wayo. Kufanele ewaphathe wonke ngendlela efananayo kungakhathalekile ukuthi bathengisa njani ngoba kulabanye abalezikhundla abaphezulu ngale abangathiwa bona bagcinwa ngcono. Singakhangela bona baya bethengisa nge-US dollar kodwa amanye amankampani ezinye ezitolo kuthiwa bengathengisi. Ngakho uhulumende kufanele bona ukuthi umthetho wakhe uyawufananisa kubo bonke abantu abathengisayo. Njalo singakhangela isimo ukuthi siyasiloke siba nzima sokufanele evume yena uhulumende ukuthi usehlilekile kumele evume ngoba khathesi lapha isigaba sefike khona sokusesigabeni sokuthi sokufunakala amacebo abantu abaningi hashi amacebo abo kuphela bengayenza i-command economy ayisoke ivume vele ngalesi sikhathi sesikuzo.
Kwezinye indawo abantu bacelwa ukuthi bathenge amanamunedelo kunye okuninginingi bengakathengi isinkwa amafutha okupheka lokunye. Intengo yamafutha okupheka esemthethweni i-$3.70 igabha lesilinganiso sama-liters amabili i-2 liters. Kodwa kwezinye izitolo umuntu kumele akhokhe ichumi lamadola i-$10 kusiya phezulu njalo izitolo eziwatholayo amafutha zithengisa igabha elilodwa umuntu munye ngamunye nxa esethenge impahla ezedlula amadola angamachumi. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo. Ningubathabile masuku.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele, eye breast cancer awareness month. Ngakho ke umsakazo wakho we Studio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele. Kusukise lamhla ka 22 Mfumfu kusiyafika umhla ka 26 sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo imfundiso evela kubo dokotela kanye lokunye lingakuthiwa yilezi nhlelo zemfundiso ku Studio 7 ngo 7:30 ntambama la ngo 6:30 ekuseni kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu. Umagagasi awe 909 AM 4930-6040-15460 lagu 1885 kHz kushort wave.
Zenana masiva
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu
babelo
bola kudlelo lomasiko lokuphila kwamantunzi kuzonke namhla sixoxa ngodaba olunyeke olumangalisa kakhulu ngoba kukhanya ngazani ke amadoda angaya emazweni amanye atshona ezinathela utshwala kumbe batshona bedingana lentombazana
kubese ukuthi laba abathetheyo bagcina belahlekelwa imizi yabo. So ke silo mama lapha ke uSthandazile Nkomo okhona ngale ke kwele Britani, sibe njalo lo baba Ezra Jesus Banda bakula ekhona ngale kwele Britani. Sihloko zami linjani?
Siyaphila njani tu?
Hayi siphile kakhulu. Sisile siqalise lapha ngomama. Akusitshele mama sizokuthiwa ke kuyahlupha khona ukuthi amadoda lingahamba lawo khona ngapha eBritani bagcina bengani abasasebenzi kuhamba njani?
Ngamavila ba abasebenzi okwabo ukudla kuphela lokuhlala lokuthanda abafazi.
Kwenziwa kwini kolo?
Hayi nje basile kuphela bazihwaba nje siphomba uhamba zingena lapha lalapha. Bangasahlonitshwa emakhaya lapha bengasakwazi ukuthi bone bamakhanda awenjini.
So sizokuthiwa lawe wagcina usehlukana lo mkakho ngenxa yokuthi kwakungani kukhona kukhona. So kungathi kwahlupha kanganani khonokho?
Hayi vila nje lingalancedo nje kwenza konke into umuntu elokhu ebhele engayenzi lutho nje phinde aphume phandle lobuchapha yikho okuhluphayo. Ongafuni ukusebenza nje yikho nje iproblem.
Baba Ezra Jesus Banda kuvame kanganani khonokho okhulunywa ngumakhombe?
Kuvamile kakhulu kodwa kunanzi ukuthi baba abaningi banathiswa utshwala ukuthi singathi i-mental problem ukuthi uyabe ehlukumeza ukuthi umama yena ulimale nini. Umankomo uyabe ehole into alakade yemali ubaba engenamali engaholisa ubaba nxa engayidwelileyo mali sokumphambanisa ke ikhanda lasigcina sengumuntu ophuza kakhulu enathi kakhulu utshwala.
Umankomo nathi wakudaba khonapho ukuthi lina phela lile mali phela ezigwabeni la ucina usithi hayi indoda lokhu
ayayisikho. Obaba yibaba abangazithembi basabebele emhawu basikabebele
emhawu njani emhawu njani
mngomo ma mama sele mali sehola emhawu muthi abese emhawu sizibone ngana ngasondoda bathi thina sabe sumuntu sakumuzi Swanda ihlale phansi labantwana emhawu yelibulalayo bobaba
kodwa lisuka lidelele phela lisuka lisidelela kakhulu ngoba vela sibalo uthi singabantu.
Ukuzidelelisa yini ngoba lihamba lingena lapho lizidobha izikete ezinye ezingazakaliyo lina yena elingazihloniphiyo uhambe uyengena lapho unjiyengile ivithikazi endlini uhambe uyengena le uphumba ukudobha le nto nje engakhanyiyo yikho kwenza koko umama cine sefunda ukukhuluma kakhulu.
Ye jiza kodwa
babengakwenza idube ekhaya laba bantu laba babehloniphe ekhaya kathese bengobaba ezindlini laba zihlukumeza into ngaza uyibona.
Ari yasukumeza lodo ngoba lo tshwala labuthanda kakhulu sokho le mthole sehudu lana lokunye kwizinto ongazwakaliyo phandle kulokuthi ehlala ekhala alikwenza lalifihla kodwa but lapha kusesigekeni selibanjwa ngamafoni la into lezi zikhiwa ezintsha yikho kulibambisayo.
Bacina besisola abafana bangithi sebengenazi bethatha abalungu abelungu babengani babahloniphi.
Hayi lina lifuna abelungu bayalandela kuphela lina lifuna umfazi nina elikwaziyo ukuthi hayi baba lapho kuphambanisile hayi baba lapha sezeni so usubona ngani uyatshelwa nje into yokwenza kanti kodwa sebesithi sakho babelungu laba balithanda bakwazi lokupheka futhi.
So kukhanya abakwazi lokupheka inopi phela. Jiza lapha babe liphekela nje kunokho ngamabhega lokhu he?
Hayi mina ukupheka iqiniso yabakwazi ukupheka ngabe kunedani kodwa kunedani ukuthi uphekelwe endlini kodwa umuntu engena ekwenza ukuthi uzivulayo la yimizi ungamthandi ngenxa yokuhlala kuhlukumeza ebusuku lemini.
Ukula mntu ohlukumezwayo akulale ahlukumeza leda lokuthanda ukukontrol into eziningi umuntu wakhona kakwazi lokuthi hawu sithanda sami umuhle namuhle ucecile kangitheli semphomba ukuba lona sakwazi ngikhwajelwa kuphela. Cedela pitore sesele izikekengana lezi ezilamanga phandle engithiya mina ngendlini ngingakwazi ukutshela ukuthi hayi namhlini kwamakhamnandi mama.
Lo-ke ngunkosazana Sithandekile Nkomo lo Ezra Jesus Banda bebexoxa lapha-ke ku-Studio 7. Okuningi ngalolu daba ngenani ku-Facebook ebulenjini be-VOA Ndebele.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo. NginguMaikobe. Namhlanje sixoxa ngesimo somnotho eZimbabwe. Sifuna ukuza ukuthi abosomabhizimusi abangabantu abasakhulayo bona baphila kanjani njengoba isimo somnotho asimanga kuhle. Ukuze sizwe okuningi ngodaba olusegudwini, sixoxa lo Nkosana Mazibisa, yena ongisakhulayo obekuhlelo Mandela Washington Fellowship, abanye bathi yali, njalo ongusomabhizimusi ongisakhulayo. Masambeni kuye, siyezwe okuningi. Right, ngiyakwamukela kuhlelo labasakhulayo, mnumzana, unjani?
Hayi ngiyaphila mfowethu, lawo njani khona ngapha?
Hayi lami ngiphilile. So masithinte udaba olusegudwini lamhlanje, yini umbono wakho mayelana ngesimo somnotho eZimbabwe?
Isimo somnotho elizweni lakithi isimayemaye, isiponapona, akukhanyi ukuthi kuyaphetha ngani. Abathi khona kungesikhiwa, the markets are tumbling, they are always up and down. Kodwa ngakuya ngathi ngaye izinto ziyabuyela esimeni saso, idola lizimele kuhle, ingxoxo zonke zichasise kuhle ukuthi idola limi ngakwakhona, le bond note limi ngakwakhona. Yikho kumqoka abantu abafuna ukuzwisisa, abafuni ukuthi okwenzakala ngo-2008 kuphinde kube hlele, balahlekelwe izimali zabo.
Hayi, siyakuzwa. Awungitsheleke mnumzana, njengoba isimo somnotho asimanga kahle okwamanje, abasomabhizimusi abasakhulayo bona baphila kanjani?
Hey, lapha kunzima wethu. Angifuni ukutshela amanga, kunzima sibili ngoba especially to ama young entrepreneurs, our sources before in terms of raw materials was ananzela ukuthi kufunakala i-foreign currency, and amabhangi bengafuni ama-foreign currency. You needed to apply in the text time. Kuma black market, nxa usayithenga i-forex yakhona, siyithenga at a higher price. The cost of production becomes higher. So engikunanzele kakhulu, especially uma entrepreneurs amaningi adingwazi, ama-small medium enterprises amaningi asuspendile ama-operations.
Ngiyazi vele ukuthi wena ungomunye wabasakhulayo abadabuka kwele Zimbabwe ababe kuhlelo Mandela Washington Fellowship, lona uhlelo lenjongo yokuthuthukisa ulwazi lwabasakhulayo abadabuka kuzwekazi eAfrika, nxa sisixoxisana ngendaba zebhizimusi njalo ezobukhokheli. Kukhona na owakufunda kuhlelo lolu olungasiza abosomabhizimusi ngesikhathi esifana lalesi eZimbabwe lapho isimo somnotho asibanga kuhle?
I-program lana nxa kungathiwa abantu bayaphindaphinda kaminingi kaningi, bengingafithi abaphinda abantu, ngoba i-program lana ifala ulo donsela, ulo vivi lokwenza izinto. Ngoba ama lessons learned that we're coming across there is i-problem esilayo iZimbabwe is nothing new. Laba abakhona ngali they also underwent similar problems like ours. But umahluko is how do you deal with the problem? So engakufunda khona yikho kusenza abanye bethu sibe resilient and tell ourselves ukuthi there's always light at the end of the tunnel. For example, Ivermont was not different from Bulawayo life. Yake yavala ama-industry wonke, but they've re-industrialized using ama-latest technology, using ulwazi lwabantu abantu abatsha. Nami ngiyakukholwa ukuthi ulwazi esalifunda ngalo, uhulumende engakhulumisana nathi, sihlale phansi, singaku-implementa lolo lwazi lokuvuselela ama-industry akithi.
Lo-ke ngu-Mike Hobe obekhuluma lo Nkosazana Mazibisa kuhlelo lobatsha. So isikhathi okwamanje sezokholo. Kudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba baphilile bagcinakele emseni kundawana zonke abakizo. Siyambonga uJehova.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sithola umbhalo wethu encwadini kaMahubo usahluko ngo-46 undima ngu-10 ifundeka kanje. Thula wazi ukuthi nginguNkulunkulu, ngiza kuphakanyiswa ezizweni, ngiza kuphakanyiswa emhlabeni. Bathandekayo, sithola umlobi umhlabeleli uyabhala iculo kuMahubo, uyahlabelela abe sefika kulapha athi khona uthi uNkulunkulu, thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu, ngiza kuphakanyiswa esizweni, ngiza kuphakanyiswa emhlabeni. Ngithanda ukukhuluma namaZimbabweni abuhlakazekileyo kuzigabana zonke zomhlaba, abahlakazekileyo elizweni. Ilizwe lakithi lidlula enkingeni, lidlula ebuhlungwini. Umkhonomo wethu uyavuza igazi. Abantu bakhathazekile, abantu baphila emalayini nefuel, abantu ba shayana sange na makanda abazi ukuthi kusasa lizaba linjani manje nxa sekunje abanye bakhuluma into eziningi abanye bathi bona yiba abalibambe abalamandla abantu ngalungisisa lo mkhonomi abanye labo bathi bona balendlela zabo zokulungisisa umkhonomi kanti intandane labafelokazi badideka kube nzima abasebekhulile labo kuba wesi ntanda ukuthi ngikhuluma izwi likaNkulunkulu kumazimbabweni wonke ababona ngani isimo sasinzima ababona ngani ikusasa kalisela themba abanye babona ngazani ikusasa kalisekho zwanini mhlobo zami utsho kanje uJehova uthi thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu phakathi kwenkinga ezinje phakathi kwenhlungu ezinje phakathi kweconfusion enje labasopolitika bengani abakwazi abakwenzayo lapha bebabamba khona bathi babamba kungani kuyadilika lapha bangani bakwa bathi bakwenza kungana kuhambi konke kungazana kusela themba uyakhuluma uJehova uthi zwanini bantwa bami thulani lazi ukuthi mina nginguNkulunkulu uNkulunkulu esimkhonzayo bathandekayo lithi iBhayibheli yayisikhona indlala eSamaria amaSiriya egomboloze isizwe sakwa-Israyeli babavimbezela lithi iBhayibheli inhloko yedonki yayisidulo okumangalisayo singakhohlwa ukuthi ko-Israyeli idonki ubabhemi wayekade engadliwa kodwa sithola ngenxa yokuthi usumo sasesibuhlungu kakhulu sithola abantu sebethenga inhloko yedonki ngenkalakade yemali ezinkulungwane ezesabekayo zona mhlobo wami uNkulunkulu akalandaba ukuthi umkhonomi una 38 years bentshontsha uNkulunkulu akalandaba ukuthi umkhonomi udliwe izintoto viyane kusasa uyakwenelisa uJehova ukwenza imhlola izinto zivuke zitshintshile yikho esithi yena thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu mhlobo sami ngithanda ukukhuthaza ukuthi masingadangali masingakhathali asiphakamise amehlo ethu sibheke kuJehova athi umhlabeleli ngiyaphakamisa amehlo wami ezintabeni usizo lwami lobuyaphi lobuya kuJehova odalileyo izulu nomhlaba kasiphakasekeni ukuthemba abantu ngiyangithi mina othemba umuntu kufana nokuthemba iziyo lixegayo uyathi usemshadweni usidla inyama likhumuke kodwa lithi iBhayibheli babusisiwe abathemba uJehova kasithembeni kuNkulunkulu iZimbabwe yelunga iZimbabwe izophakama konke koba mnandi kobo mncwa
akwiphethe mfundisi
ake standards baba siyabonga siyakhuleka ukuthi babukhulumisane nabakhokheli bethu ukhulumisane labo bonke abezosopolitiki babona amandla wonke umoya wakho oyincwele kawuhamba hambe uthinte impilo zabantu bonke kuphele lobusela lokuganga okukhona umkhono wethu vuselele nguwe ukuze udumo lonke lenkazimulo kuze kuwe ngelifi gama lenkosi uJesu siyakhuleka amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Isibanda olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Le Studio 7 lisizwa sisakaza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weza midlalo iqembu leDynamos linqobe ele Black Rhinos 2-1 emidlalweni weCastle Lager Premier Soccer League odlalelwe eHarare lamhlanje. Kweminye imidlalo iqembu leHighlanders linqotshwe ngeLebulawayo City 2-1.
Vamos
Loke ngumculo kaMlindo the vocalist siyabonga kakhulu ke Mlindo ngengoma leyo. Singahlukani ngothi sikhangele ezinye bezigokhela indaba lamhlanje. Kubikwa ukuthi abapheka isinkwa bafuna ukuthi sithengwe ngamadola amane kusiya amadola amahlanu. Sokuhlupha ke kwele Zimbabwe ukuthwala imali yokuthenga impahla kumbe ukudla. Sigqiba lapha uhlelo lwethu manje. Asihlanganeni ngo-7:30 a.m. ekuseni. Oliver Lesayo ngu-Cape Stube.